Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazo weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 11 Nhlangula 2019. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu namhlanje, abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhayelela umndeni kaMoyi uBimbayi Tsvangirai Jabha obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU-PF party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqhathaniswa lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Umuntu akathi uthi ungakhuluma kubuzwakale udode khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamkazi. Kathesi ngesikhathi kaMnangagwa lesi abantu bonke bakhululekile ukuthi basixhoxoze.
Lokusifa inkomo eziningi elubane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi.
Izifuyo azilamanzi, usifamalele umfula awula ezini, amanzi onyaka izula zange line, awuzange ugelezi. So akula siziba ngithothone sisodwa.
Singakhuthwa lihlandla lesibili lomculo kaBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bakhala ezimathonsi abantu ngokubhubha kukankosikazi Bimbayi Tsvangirai Jabha obemele iGlenview kudala lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Omunye wabephuke inhliziyo ngudokotela Alex Magaisa ofundisa ezomthetho kweleBhilitane. Uthi uMoyi uMorgan Tsvangirai wayelethemba lokuthi indodakazi yakhe yiyo ezaqhubekisela phambili umsebenzi wakhe kwezombangazwe lakubandla le-MDC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhalele umndeni wakoTsvangirai ebulenjeni beTwitter lapho athe kuyadanisa ukubhubha komntwana kaMoyi uMorgan Tsvangirai. Kulabantu abaningi abakhalele umndeni kaTsvangirai endlini kaMoyi njalo lebulenjeni bokuxhumana obeTwitter lezinye inkundla zikaZulu. Abalandeli bebandla leZANU-PF party umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba umsebenzi okungcono kulalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Bathi uhulumende kaMnangagwa uvumela abantu ukuthi benze santando hatshi lokhu okwakusenziwa nguMugabe. Kodwa-ke abalwela ilungelo loluntu bathi uMnangagwa loMugabe zimpila zantabanye. Bathi ukubotshwa kwabalwela ilungelo loluntu njalo lokudutshulwa kwabantu eHarare lonyaka lanyakenye kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa ufana xathu lukaMugabe. UMnumzana Philip Gawule owake wamela itsholotsho edala leSenate uthi uMnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi benze santando loba nje kumele balandele imithetho yelizwe.
Umuntu akathi uthi ungakhuluma kubuzwakale udodwe khonapho abantu bonke besesaba ngesikhathi kamkazi. Kathesi ngesikhathi kaMnangagwa lesi abantu bonke bakhululekile ukuthi bachothoze kumbe bakhulume noma yini embi abayifunayo kumbe ithize bechothoza belezi zathu zabo. Ngakho lokho bakhululekile ukuthi bakhulume abantu bekhululekile njengakwenzakala kwamanye amazwe akhululekileyo. Njengakhona lapha lapha eZimbabwe kathesi abantu bakhululekile ukuthi bakhulume bachothoze benze loba yini. Nama-demonstrations lana ayekhona, ama-demonstrations aqala ayelokuthula ayenziwa. Kwakuzange kube lashupho kodwa i-demonstration yaphambanisayo yile yabantu laba abacika sebetshentsa impahla zabantu bedilize izinto zabantu lanilani in the name of i-demonstration. Yikho kathesi urhulumente sekuqaphele ukuthi kungaphonge uyekelwa nje kwizinto lokho kungagcina sokusiba lokuganga okuthize njengokuganga lokho kwaba khona ekuqaleni. Umehluko ukhona sibili kakhulu omkhulu kakhulu.
Kodwa abanye abantu batho bakhuluma besithi kungana kula mehluko ngoba lokhu labanye abantu ababotshwayo abacatshangela ukuthi bafuna ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kuyahlala kunjalo kuyingoma efanayo yini baba Gawule?
Ukubotha kwabantu vele kithi kukhona ikakhulu labo abantu abacatshangelwayo. Ngitsho ngithe uhambe kakhona ngapha e-America lapha elikhona kithi abantu bayabotshwa ungathisha inxa yovelela komva kobochina ucatshangwa ukuthi uyisipayi uyabotshwa uziye khululwa ngalesi usuhluzi usuke wakhangela ukuthi silo wahluzisisa ukuthi asomuntu olanda ukuthi enxa yokubi umbuyawusiwe terrorist umbaso uyabotshwa noma uthiya ngaphi kobo-Korea khona ngalo kufike ucatshangwa lenxa yoyisipayi vele e-America kumbe kobo-Russia uyabotshwa vela kula muntu ongakatanga o ekhula umthetho welizwe ongabotshwayo wathi still laba bavele baphuma egcekeni bayiwele ufakazi obugcwele ukuthi laphana kade besenza lokhu besita kuyenziwe lokhu kumele kudingisiswe balandele ngomthetho beyesiwe simakhodi beyefika ekhodi batholakala ukuthi ikhodi khonapho ikhodi ibe yiyo eshuzayo ukuthi umuntu loyo ekuqala kumbe kakaqala xa engalakuqala ilahlele kathani ikhodi azivumele azihambele umuntu
ye kodwa kuyabheda ngani phela abantu bengani bagijinyiswa ezimbabweni kunganakupheli lokhu babakhona
mina kodwa tips ngiyamangala ukuthi kathi sisesigodlweni ngikhuluma zini abantu abagidiniswayo bonabo mina kambaboni ukuthi kathi abagidiniswa kodwa abagidiniswayo ehambe besiyadinga ukugidiniswa ngendlela ezakhona bafuna ukugidiniswa ngazo baza kuthola ukugidiniswa nxa besephula imithetho yelizwe ngoba entweni zonke ezenziwayo abantu abahlanganisa amakhanda balungise akwaleyo ukuthi abantu bademonstrate kwathi i-peaceful demonstration iyavunyelwa kwi-constitution yezimbabwe ikhona ikuthi kuyavunyelwa ukuthi abantu batshengisele ngokuthula bengadilizi impahla bengadilizini kanti khona ngicela ukubuza ama-human rights la aqalisa ukukhangela ukuthi kwenzakaleni baqalisa ukukhangela sokudiliziwe yonke into zokugasa abantu sebebotshwa akukhangele nxa kukhangeliswa ama-human rights yona labakhangela abayima-human rights laba abakhangele ukuqalela ukuthi badlwane usukile wahamba wadiliza izinto zonke wadilia wavalela abantu ukuthi bahambe kanti ukuvalela umuntu ukuthi ahambe emgwaqweni umthisele izimota asukephula ilungelo loluntu lololo ngokunjalo umthetho kumele uyehle ufike ebantwini abantu bajeziswe nxa kukhona abantu abanjengalabo
umnumzana Belief Gawule umsekeli webandla umlandeli webandla lezanu PF sixoxela ye esetholojo kodwa ke umnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu uthi umnangagwa wenza konke okwakusenziwa ngumgabe
hawu bantu ngesikhathi esifitshane kangaka kufa abantu abangaka estriti more than 20 maybe more than 30 yakudayid estriti ngedutshulwa feyafe abanye bekidnetshwa besatholakala befile ubungcono yibubi khonabo akula bungcono la kuyafanana nje actually ungakhangela isikhathi umnangagwa afike ngaso kupower nokonakalo osokwenzekiliwe emenikhaneje esibe khona inkulu kakhulu okudlule kamgaka ukuthi rethi yakhona nxa singahamba ngayo yona leyo akuyesabeka ngapha sebekhanda imithetho yokuthi abantu bazi bademonstrata kuyini konke khonokho oku-unconstitutional so nxa ubreak i-constitution ngaleyo ndlela wena uvele uwabulala lokhu anokunye you've not atoned for it usuqalisa futhi okunye oku-serious kulalokhu so sitho ngcono nguphi kwaso kuyafana nalokhu kuyizinto mane engingaye futhi singaphonisa sithi umgabo wayenganeni
okwenza ukuthi abalandeli bebandla le zanu p f bathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa ungcono kulalowo owayengumongameli ukuyini okwenza kube njani
abantu laba bayabulisana okunye kuyabe kuyikudinga izikhundla kumbeni angikwazi kodwa-ke abantu laba baphongubulisana la izinto ezimbi angikwazi ukuthi kumbe bakubona ku-right in khona ukuthi nxa abanye abantu bekhala besithi balahlekele wena ube usithi kulobungcono uthoni nxa uzithuza ngibona ngathi kusuka kungathi kuqhayakale ngathi kuba yinhlamba ebantwini abahlukuzekileyo ngoba lapha khona lapha kobulawayo kulabantu ababesebenza layo baye babeshayisa emsebenzini omunye umama wathijulo khonapho kusanda kusuke kuzahanaswa ama-elections bonke laba phela imizi yonke leyo yaba lezililo kambe shuwa kuyabe kulobungcono ngapho kwakhona yimbi bakithi akukhathalekile ukuthi ngibani kayisoli okwenza into ezingapheli ukuthi kulabanye abantu abancomayo into ezinjalo hhayi kasizisoleni into ezinjalo zimbi
ye kodwa-ke nxa sukhangela sibili kanya abaningi bathi okwenzakale ezimbabwe ungazani akubukeki pho-ke kuyaphetha ngani khonokho-ke ukukhahlanyezwa kukazulu
umuntu nxa ngayephethe umbhobho kulamandla amakhulu kakhulu ukuthi-ke lina lizame elingabe liyakuzama ukuthi kumbe lani lingatshengisela ukuthi alisuthiseki kusuka kwehlule ngoba lizabulawa
umnumzana Clement Moyo ulwela ilungelo likazulu sixoxelaye ekubulawayo nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwelezimbabwe namuhla iphephandaba lesweden libika ukuthi umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo we-coalition of democrats umnumzana Elton Mangoma uthi uzulu kukhanya elakho ukususa ibandla lezanu p f embusweni njengalokhu kwenziwa kumongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe umangoma uthi abantu sebekhathele ngebandla lezanu p f iphephandaba le-chronic libika ukuthi uhulumende uthi usethole izigidi ezingamashumi ayisikhombisa zamadola 70 million dollars yokusungula izitolo zikazulu ezilentengo ephansi iphephandaba le-herald lithi sokuza kwethulwa umthetho wokuhluthuna inotho yabantu abacatshangelwa ukuthi bayithola ngendlela engaqondanga Kwa njenge isoko isikati senu peruti, kulume konkege elukupisayo linga kosho kutukumele lifitize loku isipono lukena okwe audio, liwese listumeze la umlaezo lo WhatsApp. Kunombolo 801-202-465-0318. Akisizo ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Linjani ku Studio 7 igama lami uCaroline Moyo angibonge kakhulu umsebenzi omuhle kangaka esiwenzelwa ngu Studio 7 okwamanje sesikwazi ukuthi khona each and every day before silala sivuke ekuseni sivuke ngama updates izinto ezenzakalayo njalo into engijabulisayo ukuthi most of the things ezikhulunywa ku Studio 7 izinto eziyabe ziliqiniso akaze nje nangaliphilanga sizwe izinto abazibizayo ku Studio 7 kwizinto zamanga so ngithi mina qhubekani nomsebenzi omuhle lisenzela wona ngiyabonga kakhulu
msakazi ngabe laba abezano abayibabazithi bayabusa bengabantu abakhaliphileyo ngabe bayakapitalize ngeopen arms zeMDCA basondele kiyo bakhulumisane layo ngoba ngalokhu abakwenzayo lokhu kulimaza bona ngoba kuveza sobala emhlabeni wonke kunye lakubasekeli kwababo ukwehluleka kwabo manje ngenxa yokuthi iziphukuphuku ezilamakhanda angasebenziyo kazi kunanzeleli zona ziboni ngani lokhu kulimaza iMDC. MDC kayikho kulokhu, ayibusi MDC, kakula muntu okhangelele lutho kiyo. Kodwa yona izanu njengoba kuyiyo eyafakwa kumalaba esihlalweni sokubusa wonke umuntu ukhangele yona. Kuthi ngabe layo iyakunanzelela, isondele ku-MDCA kukhulunyiswane kube le way forward ecacayo. Kodwa ngenxa yokuthi abantu bangikhona balele vele amakhanda akasebenzi bacabanga ububi kuphela, yikho nakade sibelokhu bethwele amalunda bengafuni ukuthi bakhulumisane le-MDC. Bona yibo abaphruve kukuba iziphukuphuku ezimangalisayo ezehlulwayo kubusa for 40 years lokhu zehlulwa into eyodwa. Ayingani yena umntwana asilokuthi udali ngalindlela ungamphindisa kathathu kane ngabona kusehlula uyamhlalisa phansi manje bona bayazifaka babuye behluleke khathe silizwe selize lizintshaka ngenxa yabo alaba abantu bafuna imithandazo lami ukwehluleka kwabo lokhu ngani ngokokuloywa ngiyabonga msakazi
iyavuka balaleli hayi thina siyavuka hayi mina ukugimi bakithi ngitudubo esikilo halunzima olwama-prize ngingazi kati labo okuthiwana bazanqumisa bekhangela ama-prize ukuthi kwekukukhuluma nje kuphela ngoba lapho esithenga khona kulezi tolo zezanu p f aziduri aziduri impuphu i-50 106 so asikwazi-ke kudura kuba nabo abaphansi kwakhona manje abanye benzeni akunzima shiwa sizwafa hayi ishone kahle
salibonani basakazi abahle siyabonga ngendaba elisithumezela zona insuku zonke eziliqiniso hayi eZimbabwe lapha kwenzima akuthembisi sibili ukuthi iveni one day kuzokuba right cause nje siyabona amalungelo abantu ayaphulwa la abantu bayahlukunyezwa abantu bayabotshwa abanye bayalindwa emagedini imota zifake emagedini abo umuntu ezeqinise sesaba ukuhlala emzini wakhe ezebona okungcono ukuthi hlala kwelinye ilizwe ukuze ekhululeke kambe shiwa yikuyini khona lokhu abakwenza kumfo kancinci khona vele umthetho wangabo ukuthi ma ufika egedini lomuntu fekufake imota uthule zwini angithi ma kulento oyifunayo emuntwini yase kungena emzini utshaye ukuthi ungene ukhulume lokho okufunayo ohambe or uthunyiwe mayele cala umuntu ukutsho lokho okuthunyiwe not ukuthi ufike upake imoto egedini lomuntu umthetho wangabona lo asiyonto iright abantu abayenzayo abantu bezanupiefu la abazama ukuthi bebe ngabantu abalomthetho abahloniphayo ngeke uphonge ufike umegedini lomuntu ungayalento oyilandileyo khulume okulandileyo uhambe Sizo sicela bakithi zaniphezulu isihloniphe bakithi sesidiniwe ngayo thina. Abazama ukwekela ukuhlukumeza abantu. Khathele serious. Ngiyabonga ukukhulumayo ngendlela esiphezulu lapho kubulawayo.
Labake ngabalandeli beStudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo besebenzisa iWhatsApp number yethu ku-012024650318. Ulakho la ukuthi usithumezele nxa ufisa khona manje. Yesike sikhangeleke okwenzakala emaphandleni. Kubikwa ukuthi izifuyo sezisifa eLupane ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Thembelani Moyo.
Izifuyo azilamanzi. Ukhwamalele umfula awula evini, amanzi onyaka izulu azange line, awuzange ugelezi. So akula siziba ngitho sona esisodwa esikhangelele ukuthi inkomo zizanatha kizo. Okukhombisa ukuthi ziza kufa kakhulu. Njalo kunjalo nxa imango zihambe imango emikhulu kakhulu lapho ezilama otholakala khona okuyisizibanyana okukodwa okuncane okwenza ukuthi ezinye inkomo zisalele emangweni. Indawo le yimbi ilezinanakazana zeganga impisi lezilwane. Kule ndlala kunjalo sokusenza ukuthi abadala bevalele inkomo. Okwenza ukuthi inkomo zizenza ukuthi zicube kakhulu.
Manje lina njengezakhamizi lenzani ukuthi inkomo zingafe ezinene?
Kunzima kathesi, abanye sebeqalisile ukugebha emfuleni befaka amatanka emthonjeni le ukwenzela ukuthi imithombo le ingadilikeli. Kunzima kakhulu, amadamu awomile lade phezulu la lapho ade sikhangelele ukuthi khona ebusika inkomo mhlawumbe nxa kungalokhuza zibe zincane zakhona kunathi.
Singathi ke nxa sihlangela utshani lakho vela kusela ludo pho zidlala inkomo.
Thembo kubi, inkomo sezikhuma inhlabathi. Kathesi bekule drona ebelithengisa i-stock feed. I-stock feed sangikhona siphelile, abantu bahle basigijimela basithenga ngendlela ephezulu. So akusela ngenye indlela abadala abakhangeleleyo ukuthi inkomo zizazifila njani. Vele kubi kakhulu emasimini lapha amahlanga sephephuke nomoya njengoba vele amazihlanga ankhulu athe kagcinanga angazange anethwele izulu.
Lo ngumnumzana Thembelani Moyo sixoxelaye eseLupane. Sesikhangele eza kwamanye amazwe ngamafutshane. Kulokuxokozela okumangalisayo kwele Hong Kong lapho kulabantu abaningi abathengisele emigoqweni kulandela ukwethulwa komthetho ozakwenza ukuthi ilizwe leChina libophe abantu abahlala eHong Kong. Iqembu leBoston Red Sox selihambise indizamtshina kwele Dominican Republic ezathola uDavid Ortiz owayedlalela owadutshulwa khonangale. Sike sibone ke ezibhadalene leMelika. Umnumzana John Dean owayemele umongameli Richard Nixon owaphuma esikhundleni sikamongameli weMelika ngenxa yokungathembeki uthi ukwehlela uNixon kukhanya kuza kwenzakala kuhulumende kamongameli Donald Trump. UDean uthi ukulwisana kukaTrump ledale leCongress kunjengalokho okwenziwa nguNixon ngesikhathi kuhlolisiswa ukugqekezwa kwesigodlo samademocrats ngabe bedlelana loNixon kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo kwele Melika. Lokhu kwaziwa kakhulu ngokuthi yi-Watergate scandal. Okwamanje idale leCongress lithi uhlangothi lukahulumende oluphethe ezemithetho soluthembise ukuveza ingwalo eziqakathekileyo ezitshengisa ukuthi uTrump wayefisa ukuthi kuxotshwe umnumzana Robert Mueller wayehlolisisa ubudlelwano bukaTrump lelizwe leRussia ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. Kulabanye abakubandla lamademocrats abathi ingwalo lezi zizakwenza ukuthi uTrump amiswe edale leCongress athoniswe icala lokuthi wephula umthetho ngokufisa ukuthi uxotshwe uMula. Abakubandla lamaRepublicans bathi uTrump kafani ngitsho lakancane loNixon. Bathi amalunga edale leCongress abakubandla lamademocrats bafuna ukuthonisa uTrump ngendlela ephansi. ngaphansi komthetho wakwelemelika ukuthonisa umongameli edale leCongress kubizwa ngokuthi yi-impeachment ngesilungu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe othi abanye kubandla lamademocrats abanjengabakhokhelayo edale leCongress, unkosikazi Nancy Pelosi, kabafuni ukuthi uTrump amiswe edale leCongress ngoba lokhu kungenza ukuthi banqotshwe kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Ngendlela okuhamba ngakhona, angiboni indaba le iphela nje kungela impeachment, ngoba ama-Democrats, I think, even though u-leader wabo uNancy Pelosi has been saying ukuthi we need i-bipartisan support ukuthi si-impeache, ngoba since i-lower house, the Senate, i-lower house i-majority ngama-Democrats, but i-Senate i-majority ngama-Republicans. So uNancy Pelosi yena uthi ukubona kwakhe ufuna ukuthi kube la ma-Republican avumelana la ma-Democrats ukuthi Trump kumele impeachwe. Without that, I think ubona ungathi i-exercise yakhona isoze iphumelele, and then kuzoba le backlash nama-election azayo 2020. Check up esithi at least we need about 20 ama-Republicans kwaku-Senate ukuthi avumelane labo ukuthi uTrump ulamacala awenzayo that impeachable.
Kodwa-ke nxa sikhangele sibili njengakhonokho-ke sokuthiwa kule ngwalo i-Justice Department ethi zazinika i-Judiciary Committee, so ubona ngazani kungasebenza yini ukuthi abanye ama-Republicans sigcine sithi lapho ngazani kule cala la?
Ya, ekugcineni I think kuzosebenza, ngoba ayabona lawa ama-Republican ukuthi bangasupportana lo-Trump kusiwa ku-election ngo-2020, abantu bazobajikela, ngoba abantu bazothi hawu kanina umuntu lo libona ukuthi kule evidence engaka izingwalo lezo okhuluma ngazo ezikhombisa ukuthi waba le obstruction umuntu lo wayefuna ukuxotsha uMula, ngoba i-report kaMula iyachichaza izinto eziningi ezikhombisa ukuthi uTrump wakule obstruction ayenzayo, even from ukuxotsha kwakhe uComey owayenguwe leader we-FBI. Konke khona lokho I think kuzoqala ukuvela-ke manje ukuthi kwakuyi-obstruction. Bangazama ukuyimpeacha bahluleke, definitely then kuzoba-affecta ngokhetho, ngoba uTrump uzosebenzisa i-campaign yakhe i-pecture naleyo ukuthi ngalitshela ukuthi abantu naba vele bazama ukudestroya i-democracy kufana lekhulu eyade bezama ukuyenza, ngoba I think uTrump angaba le-field day ingafila. I think uzobe sele upper hand, ngoba uyabe sekubonakala ngathi ngumuntu obe accuser ngama-Democrats ngendlela ezingacaci kahle, okukhombisa ukuthi it was all politics.
Umnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Sizama ukuthi sihlanze amasiko atshiyeneyo e-Afrika, amasiko e-South Africa, amasiko e-Congo, amasiko e-Burkina Faso, amasiko e-Madagascar. Njalo nje abantu bawemzela kakhulu okuba kuthanda kakhulu umculo lo. Le ngoma ikhuluma ngokuthi asibambaneni Africa, Africa unite. Njalo uthi nxa ufuna ukubona ubuhle bemvelo we-Africa, nxa ufuna ukubona abantu abajabulelileyo abazikholiselayo, uya e-Africa. Africa is the best continent, lapho wonke umuntu angabe kucabangela from i-gold yonke into. Itsho njalo ke le siyaziqhenya nge-Africa. so le ngoma ebizwa President Freedom ale ikhuluma ukuthi hayi uvalo asonto enhle njalo elizweni ukuzobe ne-democracy ukuthi umuntu nxa elizweni lakhe engabi lokwesaba ukufaka umbono ekhulume afila ukukhuluma kwenzela isizwe siqhubekele phambili. Yalo upresident bengadlali kakhulu esikhundleni bencindezela abanye abantu njalo ukubandezela omunye umuntu phansi akulungayo because lift up your brother. So kuzabantu bencedisane kwenza ukuthi qhubekele phambili. Abanye bayathi nxa i-two political ukuthi nxa ngikhumele upresident ezeki well along those lines.
Lapha ke umculo oka Blessings Nqonkomo uBlessings Nqonkomo uBlack Messengers Afro Band kuthi ke ibhendi yakhe enkulu siyakwazi ukuthi insingizi sizwe ke ukuthi abantu bathini kona manje abanye ukuthi ya uyawujabulela kakhulu umculo kaNqo. Khumbulani Ncube uthi into zezarupf ziyahlupha bafowethu kuzobuya ke umusa mazibuka ukuthi ugawule namhlanje emfakeleni uhlelo Dube yilina kuthi nguphendule simfakele kwenzela ukuthi phela abantu nxa bekhuluma babe le mbono eGNL. Stephen Kumutsi Malaba uthi livuka njani basakazi bethu kwabantu sibuke kakhulu ke unjani khona ngapha mfowethu uthi silishayele ke umculo nalowo uzuze uthi uhamba njani. Phela libe lisitshengisa ama-likes phela lisitshengise konke-ke okujabulisayo lanto ukuthi siphileni sibaningi asiphindeni futhi ngomculo siwuzwe umculo uyangaphi ye zalethulela ihlandla lesithathu kusasa ke le ngxoxo esiyenze lo mculo uBlessings Nqo Nkomo weBlack Messengers Afro Band. Sizalehluka nokuthi sihlangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Abantu abaningi abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhalela umndeni kaMoyi uMbayi Tsvangirai obhubhe izolo. Abalandeli bebandla leZANU PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa uqhuba ngcono umsebenzi nxa kuqhathaniswa wayemongameli uMnumzana Robert Mkabe. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo uNkipsi Dube.